sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 1 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Leva ukuntenga ntenga sesikubonile kakhulu ukukhokheli ba. Izithembiso zabo sifadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphe izithembiso ezijene ikonteste impumela yokhetho.
Isimo ebandleni le-Citizens Coalition for Change siqhubeka singxabangxoza singazisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane.
The Second Republic is joining the efforts to find closure and healing for the scars from the disturbances that characterize the early years of power and independence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ngohlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuba amanyanise uzulu. Uhulumende wazise namhla ukuthi usebuyisele umthelo we-import duty ezintweni ezibalulekileyo empilweni kaZulu eziyabe zithengwe ngaphandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isimo ebandleni le-Citizens Coalition for Change siqhubeka singxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu bekhangelele ukuba kuzalungiseswa udaba lokhetho olwaqhutshwa nyakenye ngoncwabakazi olubikwa lwebiwa libandla le-ZANU-PF. Ngulabathi udaba lolu selufike emaphethelweni kulandela ukusuka kukaChamisa ku-CCC kodwa kube labanye abathi lulakho ukuphenywa ngendlela ababefisa ukuba yenziwe inhlanganiso yomanyano wamazwe akuzansi yezwekazi le-Africa, Southern African Development Community kanye le-African Union. Kusiya phambili kungenzakalani ngalokhu njalo kuqhutshwa ngubani. Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabathi udaba lolu solifike emaphethelweni ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula izombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology.
I-CCC asayiboni kuyisasa engathi lesi sithindo. Ngemva kokuntenga-ntenga sesikubonile kakhulu kubukhokheli babo, izithembiso zabo sizafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphe izithembiso ezijene ikonteste impumela yokhetho. Ngakho-ke singakukhangelela ukuthi hhayi ikusasa ye-CCC kayisekho. Noma ingazizama ukuvuselela, hhayi ukuntenga-ntenga lokhu sokuyenze abazintshaka ukuthi loba kusasa laba sele sithi bayayimela ayisela sisindo yayinaso. Isibonise ukubana kulokuhalela kakhulu izikhundla kulokumela eqinisweni amalungelo abantu. Esingakutsho ukuthi hayi kungasela Chamisa sokuzaba lokulwiwa kubangiswana lelo bizo abangabe besiya kukhontesta lana impumela yokhetho. Sokungaba yinto yokwenza nje ukuthi nje njengoba into yavila yaqaliswa kodwa hayi sebewile isithunzi loba isadikhi sibakhangela abasela sisindo ababenazo.
Kodwa umnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu, uthi udaba lokhetho lungalungiswa uma umnumzana Nelson Chamisa engakhuphisana umlotha loJabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Waxotshisa amanye amalunga ebandlaleli ephalamende lakumakhansili esithi kabangenanga ngemfanelo.
Ukuthi opposition ukuthi lunge ayikhangele inkinga ekhangelane nazo, inkinga zokuthi
abantu bekhala bethi hayi lana siphatheke kabi abantu bakunanzelele khona lokho yebo amaphutha ngabe yenze kwase kusithi intervention yathi sisiba worse than expected kodwa sesilenkinga manje ngokuthi phela isadaki yakhona uzoyilanda uyilanda njani into le uyibona ukuthi singama pieces kanti kodwa ke njengoba isindebele sithi akufela akulahlambeleko ngokufela so kumele ukuthi abantu ba-tressane back bakhothisane umlotha bakhulumisane isikhathi sasekhona singakayi ku-2028 sithi try ukuthi sibone ukuthi lokhu ebese sikulahlile singayenza kanjani sizame ukukuzuza kuningi kuyamoshakala manje ilizwe izinto ziyadula ezikolweni abantwana bayahleka ezikolweni akula nto ehambayo nje thina sibhizi siyalwa silwa ngento yokuthi ngabe besikhulumisene ngabe kwasakulungisa lokhu kwadlula kudala.
UChamisa wathembisa esakhokhela ibandla leli esanda kunqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye ukuba uzakhuluma leSADC le-African Union kuqhutshwe ukhetho olutsha. ISADC yathi eleZimbabwe kumele lilungise udaba lolu ngokuhlolisisa indlela eqhuba ngayo ukhetho. UMnumzana Bashaw Sibanda uwaqhotshiswa nguChabangu edale lePhalamende njalo kwamanje olandela uChamisa uthi umkhokheli lo nguye yedwa ongalungisa udaba lokhetho.
Umongameli waphuma ku-CCC but kachiyanga ipolitics zokulwisa izandla kachiyanga ukuba ku-opposition. Yikho okokuqala. Okwesibili sibekile thina ikomiti yabantu abangu-10 ekhokhelwa nguba uJameson Timba okokuqala ukuthi ekhulumisana lo mongameli. Okwesibili kube yiyo njalo eyabe irana ilungisisa ukuthi umhlangano usebenze njani. Lokho kutsho ukuthi umhlangano uyaqhubeka njengendlela obukade uqhubeka ngayo. Yikho thina sithe ama-members of parliament ethu ama-councillors iqhubeke esemsebenzini ngoba silomlando wezithembiso esathembisa wona abantu. So engakutsho ukuthi hayi esihlezi sikutsho thina ukuthi isitrakhi seZimbabwe ukulwa kweZimbabwe asokwe-CCC kuphela ngokomuntu wonke ngokukazulu wonke kungakhathalekile ukuthi ukuba dlaliphi uku-social movement. So nxa abantu balandela i-statement sikamongameli uzananzelela ukuthi umongameli wathi hayi yena akasozani ukulwela abantwana beZimbabwe ukulwela inkululeko yeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi kasekho ku-CCC. And thina okwakhathesi lokhu simbona njengomongameli ngoba wevotelwa ngabantu ngo-August. So ngamafitshane lokhu sisebenza nomongameli uChamisa sisazosebenza naye lokhu simbona njengomongameli. Esilungwini bathi once a president always a president. Yikho umuntu lalo bengaphuma ukuba ngupresident uyabe lokhu ebizwa kuthiwa ngumongameli upresident Mbeki, president Mokshante and so forth. So lokhu sisebenzisana laye. Okukhulu okumele abantu bekumelele izimemezelo ezizalethwa ngumongameli ukuthi kusiya phambili yena uzafuna kusetshenziswa njani.
Akwaziyo ukuba kuza kwenzakalani kudaba lokhetho ngoba kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-CCC kulabanye abasebesithi yibo asebekulikhokhela. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngiuGibbs Dube.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ngohlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuba amanyanise uZulu. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare emathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre kungcwatshwa uRidzai Mabuya owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZandla elaliphansi kwebandla leZanu. UMabuya udabuka esigabeni seinsiza eMathabeleland South, kubika umlondolozi Ndlovu.
UMnangagwa wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende eseqale uhlelo lolu eMathabeleland oluphikiswa ngabantu abaningi abathi akumelanga angene kudaba lolu ngoba kuthiwa ngomunye wabaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi loba ekuphika lokhu. Uhlelo lolu luqhutshwa zinduna njalo kuvalelwe phandle ababalekela umbhuqazo lo abahlala emazweni achiyeneyo. UMnangagwa uthi lokho okwenzakala emuva akumelanga kuqhubeke kuphazamisa ilizwe esithi uhulumende wakhe ufuna ubambanisa abantu bonke.
President, the Second Republic is driving the efforts
Okwakhathesi uhulumende wami uza lemizamo yokuba siqede udaba lolu ukuqeda amanxeba alethwa ngokwenzakala sisanda kuthola uzibuse. Sisebenzisa indlela esincediswa zinduna zethu silungisa udaba lwegukurawundi.
Umnangagwa uthe umsebenzi lo uzakwenziwa zinduna emhlubulweni weMathebeleland lapho ezabhotabhota zikhuluma labantu abathinteka ngombhuqazwe wegugrawundi. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe lendaba zokukhumisana umlotha zithi uhlelo oluqalwe nguhulumende alusozelwe nelise ukupholisa amanxeba ngoba luchiye phandle ezinye izigaba zelizwe labanye abantu zikhuthaza ukuba ngabe luqhutshwa lasebulenjini beintanethi. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust umnumzana Reward Siziba uthi bekumele uhlelo lolu luqhutshwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke.
Thina sithi kambe ngizinduna zodwa yini okumele zikhangele, yizo zodwa yini okumele zilungisise udaba lolu, kumbe kulezinye inhlanganiso lama-political party abantu engabuzapho?
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okuhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu othi noma nje uhulumende enze kuhle ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu ngumbhuqazwe lo, bekumele engafaki imigoqo.
Lalo babezimisele indlela yabo abafuna ukulungisa ngayo ayisiyo indlela esuthisa ama-victims, indlela ejabulisa u-perpetrators.
Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Prince Ncube uthi okwenziwa ngumnangagwa kulungile ngoba kuyindlela ezakwenza ukuba ilizwe libe lentuthuko, kungabi labanye abayabe belokhu bebhibhidla amanxeba asele minyaka neminyaka.
Umongameli uPresident Emmerson Mnangagwa uyabambanisa abantu abeZimbabwe. Siyathaba ngendlela enza ngayo umsebenzi awenzele ezintwina ngoba lokhu yikho okuzabambanisa abantu abeZimbabwe.
Kunabantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulawayo i-5th Brigade kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiya ku-1986. Ibandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa nguJoshua Mqabuko Nkomo lingakalobelani isivumelwano somanyano le-ZANU-PF ngomnyaka ka-1987. Owayengumkhokheli welizwe uRobert Mugabe wayala ukuxolisa esithi wakuyikuphambana kancane okwenzakala ngesikhathi lesi. Waya kugoqwanyawo engaxolisanga. Uhulumende wakhe wazama ukuhlolisisa udaba lolu esebenzisa iSihambakwe Commission of Inquiry eyayikhokhelwa ligqwetha elikhulu umnumzana Simplicius Sihambakwe, kodwa impumela yakhona yafihlwa. Abanye babambe owangaphansi besithi pho lokhu okwenziwa zinduna ngokwani, njengoba lakho kulakho ukuba kugcinwe emahhofisini kahulumende kumbe kulahlwe ngumnangagwa. Kulabanye njalo abathi umnangagwa ulakho ukuphekapheka impumela yakho lokhu okuqhutshwa kwamanje zinduna. Abadala bathi sizayicela ivuthiwe. Kusenjalo uncome njalo okwenziwa uMabuya esithi wanda kakhulu impi efuna ukuba eleZimbabwe libe lozibuse. uMabuya wathetshulwa yingwe mhlaka-12 Zibandlela ngomnyaka ka-1952 esigabeni seInsiza eMathebeleni South ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula kwesikhatshana. Ngomnyaka ka-1954 imuli yakoMabuya yathuthela kweleZambia, kwathi ngo-1969 uMabuya waphatheka kwezombusazwe ngokungena kwakhe kuviyo leZanla. Wasuka waya enkambeni ye-Itumbi kweleTanzania lapho aqeda izifundo zakhe zebutho. Kusukela ngomnyaka ka-1972 uMabuya walwa impi esendaweni yeMtoko, kwathi ilizwe selithole uzibuse wangena kubutho leZimbabwe National Army. Uchiye unkosikazi, abantwana nabazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Ukhulumende wazise namuhla ukuthi usebuyisele umthelo we import duty ezintweni ezibalulekileyo empilweni kaZulu eziyabe zithengwe phandle kwelizwe. Lokhu kugoqela impuphu, ichukela, amafutha okupheka la okugcoba, irice, isawudo, isepa yokuwatsha kanye leyokugeza. Ingcwethi kwezonotho zithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto lezi ikhuphuke. Zithi njalo le yindlela kahulumende yokudinga imali njengeminye nje imithelo eminengi asanda kuyethesa uZulu. Umthelo import duty wesulwa ngumphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nyakenye ngesikhathi samabhizimusi beZimbabwe sebekhuphule intengo kakhulu. Sixoxe lengcwethi ecubungule zenotho uMnumzana Reggie Shoko, yena othi lanxa inyathelo leli lizathakazelelwa ngamafekthali eZimbabwe lilethela uZulu weZimbabwe obunzima bokukhwela kwentengo yezinto.
Ezingasikhangele kukabina kuzanceda amabhizinisi esithi ngama-producers noma ama-packers zethu lokali ukuthi akwanise ukusecure imakethi yama-products abo. Endelele ngani ukuthi nxa ngingakwanisa i-producer lokuthengise kukutanza khona kuyabesemsebenzini. Singagana lihlangothi labathengi sokureduce i-competition okuthi kubana ekuredusen competition i-imbasi singa-abuse. Siyakwazi ukuthi indasi yakomabhizinisi yethu bayathanda ukudlala ngendlela yokuthenga ama-price ye-abhizi ngoba kantikwazi sekwazi abantu abala-alternative.
Ngezinye indlela lapha Shoko, okulandelayo singabona intengo yezinto lezi ikhuphuka.
Yes, vele lokhu asinge sikubalekele. Siyakwazi ukubona uma kungala-competition la into zizokhuphuka. Ubungazi ukuthi okuthi amabhizinisi wethu bantu abathanda ukuphakamile sifike ukuthi elikendirekti eyibhola liyawa amandla. Kumbe lokhu kunzela lokhu kunje indaba yokuthi foreign currency iyashota sesiyithenga umtambo nomnyama okuhlala kusenza ukuthi ama-price ehlale khwele yikho esizakubona sekusenzakala. Kodwa ekathi ngesikhathi lezi inyanga lezi ezidlulileyo ubona ngani ungabona ngani kuzinga leZimbabwe yadura ukudingana negoli yangisidile kuleyo Zimbabwe yinto esenzakala kathesi ma ngingasekubhadala ijuti isina negoli yonaleyo yazikudula nango kade sizekubhadala ijuti phezukwabo.
Uhulumende simbone sethula imithelo eminenginengi esithwalise uZulu weZimbabwe nzima. Lo umthelo asewuviselile singathi indlela yakhe yini yokudinga imali.
Singabhangela vele ngalesi sikhathi inkulumo enkulu ngoba into ezihlubaka kathesi kwabantwini bonke indawo zamatheksi lezi. Amatheksi la abo maningi kakhulu singathi Zimbabwe overtaxed. Ukhulumende angaleyidinga kungabi kuthwelisiwa ngokuyidinga yo mali. And unfortunately ngoba i-economy yethu is almost 20% informal and isomali angongayibhatali kudinga kusasa bona babo 30% abafomali okuzinza ukuthi ngesikhathi esihambelayo i-formal sector asizihambisayo ngoba bona laba abasemaglas selidinisa kanye into zabo ezibabo i-informal bebanikela ama-tax yona lawa khona ama-formal sector.
UMnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungulayo zenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7. IZimbabwe izaqhuba ukhetho lwama-by-elections ephelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Zimba East, Seke, leGoromonzi South ngomgqibelo. Ukhetho lolu luqhutshwa ngalesi sikhathi lize likhangelane lokumemetheka komkhuhlane we-cholera. Inhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization ikhuthaza abantu emazweni abhekane lodubo lwalomkhuhlane ukuthi bengabuthani, kodwa iZimbabwe iqhubekela phambili ngokhetho lolu leminye imikhosi ingakunaki lokho. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxa lomgcini isihlalo weboard yenhlanganiso yezakhamizi zeHarare, eHarare Residence Trust, uMnumzana Albert Mazula.
Okwakuqala sibonga umzamo kahulumende lapha abathi bona bazahlaba abantu lokho kuyabongeka kodwa ukuhlaba injekiseni singakhangelanga asingathi thina yi-root cause ye-cholera akusifikisi indawo ngoba siseselalo udubo lokuthi amanzi kumele ukuthi kube lemizamo ebhangisayo ukuthi abantu bathole amanzi okwakhathesi kasiboni okwenzakalayo siyashusa ukuthi sibone umunicipality ehamba noma le mota kumbe ama-tractor alamabhawuza athwele amanzi benika abantu amanzi yikho esingathi kuba ngcono njalo kulo daba lwama-sewage lengcekeza ngibona ngathi bakhangele kakhulu ekuhlabeni injection kodwa bengakhangeli okuyikho okubangela injongo yekholera
inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuphe umbiko esithi ikhathazekile ngoba eZimbabwe laloba kulendlela zokuthi kulwisane lomkhuhlane wekholera kuqhubekela phambili abantu besenza njengansuku zonke angani umkhuhlane lo awukho kukhangelelwe ukuthi kuzakuba lama-by-elections ngomgqibelo lokhu lina likubona njani
nxa abantu besiyavota kade kumele ukuthi sizwe njalo sibone imizamo kahulumende yokuthi abantu besiyavota khonaphana kulamabhawuza alamanzi ukuthi umuntu nxa evota akaqeda ukuvota kube lamanzi ukuthi umuntu uyageza kusiba lesepa ngoba kuziqinisa ukuthi amanye amakholera emkhuhlane izabangelwa yikubuthana kwabantu bebuthana endaweni engalunganga bechawulana izandla kwesinye isikhathi njengokwazi kwethu ama-election ethathatha isikhathi eside abantu besima elayinini okwesikhathi eside abantu labana bama-vendors babesebe kuya bethengisa ukudla okunye okuyabe kungaqini lama-fruits izithelo zizathengiswa khonapho and kankhulu ukuthi kuzaba le mizamo yokuthi bavikele abantu ukuthi bengathengi umuntu abebulwe yindlala athenge loma amamango lezi suku imango ziningi zigcwele ngibona ngathi kuzabangela ukuthi kube lamanye ama-cases engezelelwa ngumumo obangelwa yikuthi abantu babebuthene
nxa sikhangela umkhuhlane lo umlando awukho kuhulumende kumbe ekhansilini kuphela izakhamizi lazo kufanele sibone ukuthi kuba lokuhlanzeka ngesikhathi izakhamizi siyavota yiwuphi umbiko elingawupha gizo
sikhuthaza abantu ukuthi ngabe siyavota khona phana bangabingelelani kakhulu njalo nqabe bingelana bakwazi ukuthi esuka khona lapho kule ndawo lapha angageza khona njalo nqabe vela vota ngoba behlangene labantu abaningi into yakukhala efika emzini wakhe esiyikhuthaza ukuthi kadinge amanzi ageze izandla esebenzisa isepa njalo kababekezele abantu abakhulekayo kulesi ngathi i-fasting kuzincitsha ukudla umuntu kungabekezela ukuthi ungadli 6-7 hours kabazame ukuthi babophe ithumbu bangadli badle sebefike endlini ukudla okuhlanzekileyo atsho ukuthi ehluleke ukuzibamba
lo ube ngumnumzana Albert Masula ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust esecingweni leStudio 7. Lamhlanje kungxoxo mpikiswano yethu sicubungula okwenzakala kubandla le-TCC kulandela ukulahla kwalo ngwayelikhokhela umnumzana Nelson Chamisa lokuthi ukukhululwa kwelunga laleli bandla umnumzana Job Skala kungaletha mthelela bani kuleli bandla lakwezombusazwe elizweni usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe nomfundisi yaphambili Moyo ophatheka kwinhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo
okusuke kwenzeka ukuthi inkonzi ifohle esibayeni uthe izinkomokazi bonke namathole namajongo singasazi ukuthi ubaba ekhaya kusuke kwathini. Into elusizi edabukisayo ngoba kusuka kwenze ukuthi ezombusazwe zintengantenge ngoba uma kungasekho ibalance elethwa yi-opposition kuzosuka kwenze ibandla elibusayo litanase nje ngoba kungasekho ukuhlabana uvalo ukuthi lapha mangingenza iphutha kusishelela unyawo kuzasuka abantu mhlawumbe bakhethe ibandla eliphikisayo.
Mfundisi Moyo, ungathi okwenzakalayo kutshoni kwezombusazwe elizweni?
Kulimaza ikakhulu bana laba ekade bevotile bekhetha abantu ekade bebakhethile bengasaba consult emicabangweni ababesuke babelayo kubatshiya abantu bephazamisekile bengasakwazi ukuthi benze njani. Njengalokho kukhulunywa ngubaba uMkhwanazi lapho ukuthi kusuka futhi kwesikhathi kube sokunika ibandla elilodwa libe namandla liyenzela okufunayo kudinga ukuthi ngani abantu nje bakhula kakhulu bakwanise ukumaneja nje ama-conflicts abo ngoba nxa kungalungiswanga ugcina soku-affecta futhi even ezomnotho welizwe.
Mnumzana uMkhwananzi, kambe kuyini okunye abengakwenza?
Le nto yakhe uMnumzana uChamsap ibandla ebelibunjwe ngendlela elakhe elibunjwe ngayo obekungekho isisekelo esiyinkombandlela yokuthi imisebenzi yalelo bandla izophathwa kanjani bekuvele kuthiya kuvule amagebe azokwenza ukuthi kungene amakhaza endlini. Kungakho-ke angikeka khale kakhulu ngabanye abantu ngoba le nto ubengakwazi ukuthi ayilungise. Into ephakanyiswe ngoSengezo Thabango ukuthi mayilungiseke bekungento ebingeke yalungiseka. Usuke wathwala ilunda wazitshela ukuthi yena ungumuntu olosekelo oluningi kakhulu noma angaphumamela phana abantu bazomlandela. Mina ngiyakwazi ukuthi unalo usekelo olukhulu kakhulu kodwa kumele azehlise alalele lezi zinto ekade isiphakiswa ngoSengezo ngabe uzilungise bengaphakathi kwesipaya engafohlanga besingeke sikhulume ngale nto esesikhuluma ngayo manje.
Mfundisi Moyo, sesiya phambili ubone ngani kuyini okungenziwa?
Isifiso sabantu ukuthi babone ilizwe leZimbabwe liphakama lisiya phambili even endabeni zepolitics kuchaphekela kusiya kwezeekonomi bafuna ukuhlala kahle kodwa nxa into zingalolu hlobo kuzachitha isikhathi esiningi kulokhu kukhangela lokho kulungiswa lokhu kulokho mbitshana-mbitshana ama-elections into ezabe ilokhu ithatha imali eningi elizweni imali okokukhangela elithi ngana iyadevelopha ilizwe ngoba abanye kathesi badidekile kabakwazi ukuthi balandele uphi bama-constituents abo omnyacanga ukuthi nxa ngingayale kwini eniza kubhenefitha njengabezenkonzo sikhuthaza ukuthi abantu ngabalungise iindaba zabo ngokuthula. Thina inyanga yethu njengabezenkonzo isezivulekile nxa abantu besinanzelela ukuthi sikhona njalo befuna usizo lethu siyanelisa ukuthi sihlale phansi sibaqondise lakho nxa bezaqondiseka sibabonise lokunye mhlawumbe abangakuboniyo.
Mnumzana uMkhwananzi, ubona kusenzakalani siya phambili? Sibona lokuthi sokukhululwe uMnumzana Sikhala.
Ngingagqugquzela labo abaphethe izikhundla abaqokelwe ezikhundleni noma bengamakhansila noma bengamalungu ephalamende ukuthi mabahlale lapho abami khona. Ukhetho lusanda ukwenzeka bekufanele ukuthi-ke ngabe ibandla lisebenzisa lesi sikhathi ukuthi lijiyise inhlelo zalo zokugxila ebantwini ukuze lilungiselele ukhetho olulandela. Bangaze bazame ukwehlukana kuthi leli dumba azophumayo lakha uJamisa laphaya khona kuzasuka kusilele amanani kuzokwenza ukuthi ibandla lizoba litsha azolibumba lingaphele likahle libe namandla la azokuba akathi zoba khona ngabe bahamba bendawonye beyigumba. UMnumzana uSikhala indoda enesibindi kakhulu futhi esibonisile ukuthi abantu baseZimbabwe uyabathanda. Bekumele ukuthi akwamukele engacela ukuthi abe ngomunye wabakhokheli. Bekuzokwenza ukuthi-ke balibambe leli bandla ngapha abanye besakhulumisana nalo ndoda obalekileyo kuze kuye ukuthi ngesikhathi uma ukhetho solusondele balungise izinto zabo bayerilontsha iphathi yabo sebeyinto eyodwa.
Singambona ephenduka yini uMnumzana Chamisa njalo esamukela?
Inkinga yiyo le nto yelunda ukuthi umuntu angazazitshela ukuthi yena ulandelwa ngabantu uma yena engekho kubo bandla then uzodazinkani achika intamo ayele angavumi. lokho sokumele ukuthi kube ngabantu baseZimbabwe abamqoqayo ukuthi hayi akuzama ukulalela abanye libonisane, ngoba singazibuza nje ukuthi isinqumo esikhulu kangaka azazasenze nje ubeqale wakhulumisana nobani.
Lapho sizwe umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethe ecubungule zombusazwe, exoxa ndawonye lomfundisi Siyaphambili Moyo oyake ephatheke kwinhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe bendawonye loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Singake hlukanisihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isimo ebandleni le-TCC singxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngutabo kaNcube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.